Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe lezihlala eZimbabwe zilembono ehlukeneyo ngemali ethunyezwa ngabeZimbabwe asebehlala phandle kwelizwe ebikwa isehlile ngesilinganiso sokulichumi lanhlanu ekhulwini i-15% isuka kumabhiliyoni edlula kancane amabili i-2.1 billion yehla yayafika kubhiliyoni eledlula kancane elilodwa i-$1.2 billion. Esethula umbiko wakhe uphathelane lokusetshenziswa kwemali lendleko kahulumende kuluhlu lalonyaka umphathintambo wezenotho umnumzana Patrick Chinamasa utshele idale lephalamende ukuthi imali engenayo elizweni isiyehle kakhulu. Ingcwethi ecubungula izenotho umnumzana Masimba Kutshera ohlala eHarare uthi okunye okungabe kubangela ukwehla kwemali le ukuthi imisebenzi ayisatholakali lula emazweni aphetheya.
Imali engena sisebenzisa ama-banking channels inlutshwane kakhulu uwedlula imali ethunyelwa ngabantu bengasebenzisa ama-banking channels. So nxa bekhangela bayakhangela imali ezingena through World Remit, Western Union lama banks kodwa kule mali eningi kakhulu ethunywa ngabantu besenza uma layija labanye abantu abangabe bebuya lapho.
Imbono kakutshera igcizelelwe ngumnumzana Nkululeko Sibanda ingcwethi ecubungula izombusazwe ehlala kwele Bhilitane othi abeZimbabwe kabasela themba ngelizwe labo kwezomnotho elizwe lokusungula amabhizimusi.
Ukuthi izimali ezifana lezo ukuthi umuntu uyabe zama ukuvula ibhizinisi kumbe zama ukwenza izinto ezitshiyeneyo kutho ukuthi izozenezo eziku-15% esiyehlile. Abantu sebekhangele nje ukuthi bancedise izihlobo zabo ziphile kodwa abasafuni ukuthenga olunye ulutho eZimbabwe kumbe abasafuni esingawuthi nge-SQI iwakhe ibhizinisi kumbe uku-investa kwele Zimbabwe.
Bakhona abanye abathi okungakubangela lokhu ikuthi imali isingena ngezinye indlela ezokuthi uhulumende kenelisi ukuthi abekwazi ukuthi imalini. Kungakuliqiniso no?
Ngibona mina ukudela kathana lokho ngoba ensukwini zakuqala amazwe amaningi afana labo o-America lamazwe ase-Europe enza kube nzima ukuthi izimali zithunyezelwe ngezinye indlela ezingeke zilandelwe uhulumende.
Isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Dan Moyo ongumgcinisihlalo webandla le-MDCT uthi imbiko kaChinamasa yokwehla kwemali ingabe ingelaqiniso.
Ukuqala ukuthi i-government ivele yathi ayisela mali from upfront. So lana kungenzeka ukuthi u-inflator indaba yokuthi imali evela ngaphandle yehlile ukwenzela ukuthi abantu bavumelane lo mbono wakhe ukuthi i-government ayisela mali. Le into yokuqala ukuthi kungenzeka ukuthi uqamba amanga nje yakula nto etshintshile izimali zokhe zithunyelwa but ufuna ukuthi abantu bacabanga ukuthi njengoba ithi government ayisela mali okunye kwakhona ukuthi abantu babasathumela izimali.
Umnumzana Dennis Juru ohlala kwele South Africa uthi okungabe kubangela ukwehla kwemali evela emazweni yikwesabela ukuthi ingathunyezwa kayisoze itholakale endaweni lapho emele ithathwe khona okubangela ukuthi abanye begcine besebenzisa indlela ezijeneyo ezifana labo malayitsha.
Abantu kabasawazi ukuthi imali ingathumela imali la abareceiver yeZimbabwe bazoyithola yini. Yiyo into yokuqala. Into yesibili ukuthi kungaba ngokuyethuselwa kwabantu ukuthi sokuthathwa izinto emabhodeni sokwenza lokhu nalokhu. Abantu abasela themba la mabhenki kumbe le government yeZimbabwe.